indaba yama sanctions le but Chris, I think so isikhathi sokuthi iZimbabwe layo iqala ukuyithatha serious. Ukubili lokho ihlaba umkhosi ngendaba yama sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama sanctions asenze umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama sanctions lawa afakwa, afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa yokuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama sanctions. So kabakhangile khona lokho kwafakwayo ukuthi ama sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode silokho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka-25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into ekhona lapha yikuthi amazwe e-Africa jikelele lawe SADC particularly i-approach yabo yendaba yama-sanctions sokumele iqalise ukutshintsha. Ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo, bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siyale support ukuthi ama-sanctions kawaphume, kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda, lafakelwa ama-targeted sanctions, kwa-sanctionwa uzibani lozibani le company iphi lani lani ngenxa yokuthi lenze so. Yenza nini so ukuthi into zilungise? Lathi sizalincedisa, sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo, ama-sanctions asuswe, mbona kungasisebenzela ngcono. Amazwe lawa awe-America lawe-Europe abafaka ama-sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani, as long as okuyikho okuhluphayo kwangikhona kungalungiswanga. Ukuthi mhlaka 25 ngazokuvala izitolo zonke, kugcelwe izitrithi zonke, kuyenziwe, as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama-sanctions afakelwane, akulalutho luzahamba.
Ngokubona kwakho kuyaphathisa yini khona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe-SADC besithi kususwe ama-sanctions?
Hayi, eqinisweni sibili akusoze kuphathise. Lizafakwa ilanga leli mnyaka 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 kukhulunywa kuthiwa siyenze i-solidarity leZimbabwe ngendaba yama-sanctions, isenziwa kungekho eqinisweni. Ayibambane i-SADC, ibambane leZimbabwe, i-analyze kuhle indaba yama-sanctions. Ithi ukuthi alright madoda, asiyenzeni sithi indaba yama-sanctions eZimbabwe iphele, ngoba kungaze kukhulunywe ukuthini laba bantu amazwe lawa afaka ama-sanctions. Yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile, njengoba libona besihlala minyaka yonke be-reviewa, bengahlala phansi be-reviewa bathi awusitshanga lutho, asibopheni ngamandla. Unyaka olandelayo behlangane, akutshintshanga lutho, asibopheni ngamandla, beloke bengezelela abantu ababafaka kuma-sanctions. So i-SADC ayibe truthful kubanje indaba le yama-sanctions ngeqiniso, kubonakala ukuthi kambe kungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama-sanctions lawa okuhlala kukhulunywa ngawo aphele. Sibone ukuthi uhulumende we-ZANU-PF kungaphuma ama-sanctions ilizwe uzaliphatha njani, akhale ngani okuzalandela, ukuthi ingxenye nxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke, sibone ukuzaqhinywa ngani okulandelayo.